Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe. Abantu beZimbabwe bangena kumnyaka omutsha bekhala ngesimo esibi somnotho welizwe. Kambe umnotho welizwe lweZimbabwe uzaguquka nalo nyaka. Ukhangela ukuthi uzakwenzani lo nyaka okuzaguqula impilo yakho. Ku Life Talk namhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngezinqumo zomnyaka ka-2019 njalo lokuzakwenzakala lo nyaka kwezombusazwe lezomnotho. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +12024650318. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama lango 6:30 ekuseni. Kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 la ku 6080 kHz ku shortwave.